ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalowo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho inyinto nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hayi bakithi umumo lolu ubonu nje njengoba senza imisebenzi le nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile lamafutha ngezizathu lezi, senzile lokhu kuyindlela yokuthi umongameli afikise imbiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu betshengisele benza. Abanye bazenzile izinto lezi ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sesitholile umbiko onjengalalokhu, mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane nezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khonokho, mbona kulithuba elihle kakhulu leleli.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona
kwakho? Ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende lephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiyo mali kahulumende, yikho sibokuqakathekile kumele sikunanzelele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ngingoba zitshiyene, iindleko zakhona zitshiyene. Abanye abantu baya bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali komuntu. Hayi, akula mali kahulumende edlaliswayo la,